Yikho kwenza ukuthi ngo-1987 bafundelele uNkomo ukuthi ahlanganise i-ZAPU ne-ZANU-PF. Bacishe futhi igama leli lokuthi ZAPU, bathi inhlanganiso zombili nxa sezihlangene zizabizwa kuthiwe yi-ZANU-PF. So lokhu kutshengisa ukuthi bayefuna ukucitha igama lokuthi i-ZAPU, nokuthi uNkomo wayemele eyinto engathiwe ZANU. Okwesibili, njengoba sekuhlanganisiwe, basebenzisa amandla abokuhulumende ukuthi zonke izinto ezikhulunywa kuthiwe zenziwe nguhulumende we-ZANU-PF. Njalo futhi nxa usitsho njalo kutho ukuthi izaphu kayisekho ukuthi yake yenza okwehlukeneyo nezanu-PF. Okwesithathu, babona kufanele ukuthi uhulumende akhokhele umpresidenti welizwe oyizanu. Ngakwakhangela i-unity accord iyabhalwa kubi, lokhu i-agreement iyabhalwa kubi kakhulu ngoba isitsho ithi okhokhela amasebandla omabili sehlangene eseyizanu-PF kuzaba ngumgaba. Uqanjwe ngelizwe, uNkomo akabhalwanga ku-unity accord. Okutshengisela ukuthi kwakufuna ukucithwa ukuthi nguye waqalisa i-national movement elizweni, ihlanganisa abantu bonke amasebenzi nemasebenzi, bafuna ukukucitha khona. Kusuka lapho bakhangela ukuthi babe neqiniso ukuthi ozakhokhela umbutho ohlanganisiweyo uzitra lezandla lowerodizi uzaba ngu-Red Nyongo, yena wabuya muva khona kwaDabengu. So kutshengisa ukuthi vele izinto zakhona zonke zakhiwa ngendlela yokuthi kumele kucitshe ukuthi yachaya isimbi ezwayo okakhulu kuyukuthi ma usukhangela iregulami ukuthi amabutho angasiwa ngamajerila asekwazi ukujamisana lempi yamabutho erodisha direct izibra ikwazi ukuthi kwenze lokho yayilamabutho amaningi amanye seyangula amanye sezambi yikho kwasijikile ankasawus ukuthi ungazenza kuchaya umbhovo kuye phela ivele izakabhiliye phathi yarara yikho njalo-ke khonokho khona kodwa kwenzeka ukuthi abantu ababusayo abanye besabe ukuthi izitha bengayekele ukuyicindezela ngezele nokuthi yenzani ukuthi lize lithathe kuzagcina kusehla ukuthi izandla yayingaphambili kwezitha. So-ke zonke izinto zitshengisela khonokho ukuthi ababusayo babengasiwo kanti abathabileyo babengabantu abahlobileyo ukuthi babekwazi ukuthi yaleli lize kakhulu ezapho yaleli lize kakhulu nokuthi uMkomo nangokwakhe wayebasinda.
Ye, siyabona njalo ukubana ibandla lezaphu kwakulibandla lelizwe lonke, kodwa imbali esikhona kathesi isisenza kukhanye kungani izaphu libandla leMathebeleland, lanxa kunkokheli babekhona abafana labo Chinamano labo Msika ababengasomaNdebele. Ungathini wena ngakho?
Lokhu kuyangimangalisa, kulo muntu ongakwenza lokho. Lokhu kungakumangalisa nawusenza abantu bezana, ngoba i-executive kaNkomo engakathathi ilizwe unumber two wakhe kwakunguChinamani, lanxa uChinamani sebhubhile kwasala kungumntu. So akuzange kuze uNkomo abe le-deputy emathebeleni. Phezu kwalokho vele abaningi abantu abaziwayo nxa wawusazi izaphu yakudala uChikirema lo Nyandoro besetention, izaphu yadisakhiwa uChikirema lo Nyandoro besetention babengotshwe ngemva kokuchithwa kwe-ANC ngamabhunu ngo-1969 kwathi kusiba le-NDP bengekho besegugu baqeda iminyaka engu-4 baze bayaphuma kube le-NDP kwaze kwaba lezaphu bangikhona bephuma bathi bebuya bayajoyina iNkomo njengokuqalisa kwabo i-ANC ka-1957. So abantu abaqinileyo abaqalisa i-nationalist movement leNkomo babevele emashonalendi abanye bakhona uChikirema lo Nyandoro oNyagumbo oMazimbamuto so abantu babesejele ukufunywa izaphu. Yikho-ke from there sokusiya phambili akumangalisi ukuthi abantu bamashonalendi babaningi. For example, umuntu owayeqinile kwi-information yezaphu nguwilimsaruzi kwakulabomkarati ngapha nxa usiye emaswingo ngapha kulabamdala kwakulo national chairman ngapha national chairman wezaphu wayevela emaswingo abanye bevele emanikalenda abanye bevela khona le ebuzezulwini le ukorekore.